Siyabonga Chris Lojonga. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulungu sithandekile Mhlanga. Omunye wami uNtungameli Nkomo uyalandela endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uyawa enkundleni yendizamchina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe abakade beze ukuzomhlangabeza evela kwele Ethiopia. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ebandla leMDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba okunanza indubo ezidalwa ngumkhuhlane wemvukuzane eleWorld Cancer Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ibandla leMDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. Ekhuluma leStudio 7 lamuhla uMnumzana Tsvangirai uthe njalo uzolo kumele abambane kudingwe amacebo okulungisisa umnotho oqhubeka udilika. UMnumzana Tsvangirai wengezelele njalo wathi akulalutho uMugabe azalwenza izwekazi le-Afrika njengomgcinisihlalo nanko esehluleka ukulungisisa okuningi okuhluphayo elizweni lakhe. Ekhuluma ngemihlangano labasekeli bebandla lakhe uMnumzana Tsvangirai uthe uyaqhubeka njalo uzabhoda ngelizwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo wasichazisela injongo yemihlangano le.
President ubaba uTsvangirai uhlangana labalandeli bethu ekhangela ukuthi izinto zimi njani ngoba isikhathini esedluleyo bezilokhu ezikhala ukuthi zanicefi ibulala ilizwe abantu abaningi besithatha njengabantu esihlala singunyembezi. Namhlanje ubhoda ukuthi uzula azwisise ukuthi zani kwayisilo bandla lokulandela ngoba sesibuyela ngeyawo 2000 lapho sasisidla khona imbuya ngoluthi.
Injongo yalimihlangano kahle kahle ingeyani, lingaba lilungiselela yini ukutshengisela esesike sezwa likhuluma ngakho ikakhulu nyakenye?
Anti uyazi Dunga ukuthi thina njengebandla leMDC kuqakathekile ukuthi sizwe ukuthi uZulu yena onguye ophakathi kwenkinga ufuna kwenziweni njalo sesifikile yini esikhathini sokuthi hayibo okungabulaliyo yikuphi. Ngilethemba ukuthi uhambo kwakhe lokwakwenzayo uzazisa isifiso sakhe isiphi ekumele silandele libandla leMDC liqhasana loZulu ukwenzela ukuthi sibakhiphe kulolu dubu.
Lithi lina amalunga enu edalele ephalamende asengawe MDC Renewal kumele exotshwe ephalamende. Alubana lithe laphumelela kulokho lizangena yini kukhetho lwama-by-elections lezo zigaba njengoba sibona ukubana kalingeni kuma-by-elections azakwenziwa kunsukwana ezilandelayo kathesi?
Ngilethemba kulokhu sakhumbula iminyaka edluleyo ukuthi njengebandla le-MDC esilokhu zikhala ngodubo lokuthi kumele sibe le-voters for ngoba kuba nzima ukuthi umuntu angene ekhankasi endaweni engazi ukuthi abantu abavele bekhona bangaki njalo batholakala ngaphi. Udaba lwabameli bephalamende abasuka ebandleni lethu baya kuRenewal lapha senzela ukutshengisa uZulu ukuthi abantu abameli labo bephalamende bakhethwa nguZulu behamba libandla lethu. Namhlanje sebebalekele izifiso zikaZulu laba ababakhethayo ukuthi bangene esikhundleni okutshengisa ukuthi ngabasakhankasi lokhu abelandela imigoqo yebandla lethu. sokuqakathekile ukuthi uzula abone ukuthi laba bantu kumele basuke ukwenzela ukuthi uzula ayekhetha inkokheli abazifunayo.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Hayi, yena ke untungameli kazi ukuba khona kulolu hlelo njengokutsho kwami ngaphambilini. Umongameli Robert Mugabe lamuhla ubikwa ewile enkundleni yendizamchina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe abakade beze ukuzomhlangabeza evele kwele Ethiopia emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union lapho aphiwe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wayo. UPraxedis Jeremiah we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Umgabe ubikwa ewe phambi kwamakhulu abantu ngemva kokukhubeka esehla emastepsini alapho akade emekhona ekhulumisana labasekeli bakhe. Umkhokeli weZimbabwe osele minyaka engamashumi atobamunemunye 90 njalo ezathakazelela ilanga lakhe lokuzalwa yonale inyanga kanhlolanja ubikwa eze wancediswa ukusukuma ngabalindi bakhe ngemva kokucambalala okwemizuzu ethile. Kunjalo nje abalindi bakhe lenhloli ze-CIO babikwa bebuthanise intatheli izindaba ezibone konke lokhu kusenzakala ezixwayiswe ukubana zesule yonke imfanekiso kaMugabe ebhazalele phansi. Isikhulumele sikamongameli umnumzana George Jaramba walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi kasilani le ntatheli izindaba. UMugabe usevame ukwethekelela emazweni angempumalanga ukuya kwelatshwa kanye lokukhangelwa nje impilakahle yakhe njengomuntu osekhulile kangaka. Kodwa uJaramba uhlala etshela abezindaba ukubana uyabe esiya kwelatshwa ilihlo lakhe langesandleni sokudla elihlala limhlupha. Abantu abakhulunywe labo yilomsakazo weStudio 7 bathi akumangalisi ukuthi uMugabe awe ngoba useluphele njalo ube lokhe abantu bemkhetha ukuba akhokhele yikumhlupha nje. Ibandla lezanu PF libikwa lifake umbiko ebulenjini be-internet ekhasini lalo le-Twitter lixwayisa abantu ukuthi bengemungeli amahungahunga ukuthi umongameli Robert Mugabe uwile yena ubezeqela nje njengalokho okwenziwa ngabantwana bezidlalela. Abezindaba labo basole kakhulu ukucishiswa kwabo imifanekiso kaMugabe icambelele phansi lapho esewile besithi lokhu yikuphazamisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Ngaphambilini engakawi uMugabe utshele abasekeli bakhe ukuthi wamukele ngenjabulo ukukhethwa kwakhe kuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yamazwe abensundu e-African Union wathembisa ukusebenza gadalala ukuthuthukisa leli zwekazi. UMugabe uzaphatha intambo zokukhokhela i-AU okomnyaka owodwa ethatha isikhundla esitshiwe ngumongameli Mohamed Ao Abdel Aziz wele Mauritania. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansele yeHarare ithi ingenelisa ukupha imvumo kwabathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini abafika amakhulu ayisithupha kuphela i-6,000 enkabeni yedolobho. Ngakho abanye abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 baza kuyathengisela emngceleni wakuleli dolobho kanye laduzane lezindlu zabantu emalokitshini. Umabhalane waleli dolobho umnumzana Dendai Mahachi utshele iStudio 7 ukuthi kusukela kusasa amapholisa azaxotsha abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho. Kodwa inhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eNational Vendors Union of Zimbabwe ithi ayisoze ivume ukuthi amalunga ayo asuswe ezitaladini ikhansili ingaka wadingeli ezinye indawo zokuthengisela. Lokhu kulandela isiqondiso sikamphathintambo obona ngokwabiwa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo esokuthi abathengisa ngokungekho emthethweni kufanele besuswe ezidaladini emadolobheni wonke ukuze kuhlanzeke. Ukusenjalo uCouncillor Charles Moyo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwabiwa kwendawo edolobheni lakobulawayo uthi Ikansili yakhe izahlangana labathengisayo ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba.
Abantu laba nasikhangela umumo oyelize and also umumo oyobulawayo ukuthi ama-companies amanengi seyavala. Sokumele sikhangele ama-vendors because yibo sebangabantu bangkona abaningi kobulawayo. So sokumele sikhangele ukuthi singayenza njani ukuthi abantu bona laba bazuzeke maybe okungama-license abangakusebenzisa ukwenza ukuthi bethengise. Kuthi singathi bengasathengisi kutho ukuthi sesingababulali. Sesibabulala abantu bona labo. So kumele sibalalele sizwe ukuthi singancedisana njani lawo. But I think sokumele sibavume ukuthi bethengise.
Lo mnumzana Chomba uthi yena kumele besuswe ezidaladini laba abathengisa ngongekho emthethweni. Lina njengekhansili selike la ukukhuluma ngalolu daba.
Thina njengabakhokheli bakobulawayo kumele silalele abantu ukuthi bathini. Singalalela ukuthi bathini, siya kunqoba phansi khonoko ababe bekutsho. Sesibona ukuthi uminister singakhuluma la njani. Uminister umuntu esingathi sisebenza laye kuhle. Sesithi hayi lokho akutsho minister siyakuzwa kodwa abantu balesikalazo esinje sikhangela umumo welizwe kumbe umumo wakobulawayo. So uminister umuntu esingakwanisa ukuthi sikhulume laye kade silaye maybe ngaba lamalanga amathathu kumbe amane sibe silaye and wathi hayi mina umunye wami uvuliwe iyakwanisa ukuthi likhulume lami. So sizakwanisa ukuthi sikhulume laye ngeisho naleyo sesiqeda umhlangano ngolwesihlanu.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano ngolwesihlanu uyabe ungowani njalo yena uminista lizakhuluma laye nini?
Uminista singakhuluma laye after umhlangano ngolwesihlanu. Lapha nambone umeya uzakhuluma laye aza kukhuluma and then kube lo kuthiwa nguMusa Nyoni laye uzafaka ke iripoti yakhe. Maybe kulapho esizabona khona ukuthi kanti laba abantu bakhalaza ngani. Ende singancedisana njani. Khonoko esiyabe sibonisana lawo sesikuthatha ke sesiyabonisana lo minister.
Ngezinye indlela ngolwesihlanu liyahlangana njengekhansili ukucubungula lolu daba.
Siyahlangana ama-councillors wonke akobulawayo labantu laba abathengisayo siyabe silo mhlangano. I think umhlangano wangikhona uphela ngo-half 12. Ukuthi maybe after half 12 singakhuluma lo mayor siyakwanisa ukuthi ayi mayor asiyenze nini lapha siyekhuluma lobani lo minister njengoba sesizwile izikalazo zabantu.
Lo ngu-Councillor Charles Moyo aka Ward 9 umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwabiwa kwendawo edolobheni lakobulawayo ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekhona lekobulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngu-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhuhlane wemvukuzane ngaleli langa lokunanza udubo oludalwa yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele ele World Cancer Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China selehlise isilinganiso semali okumele igcinwe amabhanga alo ngenhloso yokuthuthukisa yokuthi enelise ukuthola imali eningi yokukweledisa abantu ngaleyo ndlela kuthuthukise inotho yalelo lizwe. Ibhanga elikhulu laleli lizwe lithi kumele kuphiwe ithuba abalimi labasemsebenzini wokuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagetsi. Womthethwandaba wakwele Egypt ugwebe abalwela amalungelo oluntu abedlula amakhulu amabili 230 abagoqela odume kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu Ahmed Duma ukuhlala ejele okwempilo yabo yonke ngokuphatheka kwabo kudlakela olwaqhamuka ngomvukela ka-2011 owakhipha embusweni umongameli Hosni Mubarak abangamachumi amathathu babo abangabantwana bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi munye ngamunye. Abeqembu labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakwele Nigeria abe Boko Haram babikwa bebulele abantu abambalwa ekuhlaseleni abakwenze kwamakhelwane kwele Cameroon. Iphephandaba lakwele Cameroon libikwa ukuba abe Boko Haram laba baliswe idolobho le Fort Okor. Ukungalandelwa kwemithetho yokuthengiselana lokulungiswa kwempahla sokubangela ukuqelibezelwa kwabathengi osokusiya kusanda ngabalungisa eyokanye labazithengisayo. Okuthengiswa kugoqela okudliwayo okwesatshelwa ukuthi kungafaka impila kahle yabantu engozini. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthengiswa kwezinto ngaphansi kwezilinganiso zazo kunye lokubhalwa kwezilinganiso ezingayisizo emaphepheni ezinto ezithengiswayo kuya kusanda kwele Zimbabwe uzulu engananzelele. Endaweni ezifana lomkambo wembare, lokhu sokuyinto esibhahile kuthengiselwa abantu abahambayo besiya emaphandleni izinto ezikusimo esingalunganga. Umnumzana Timaya Zaya wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungiza uthi umkhuba lo utholakala kuyo yonke indawo usiya usengezelela.
Uyabona ukuthi uyathengiselwa ichukela othwa yi 2kg but engelakho okungathi singathi 2kg ingxenye uyabe kuyi 1.5 kg lempupu layo ikunjalo lokhu kubangelwa singathi indigenization le ukuthi abantu bafuna ukuthi bethole lapho abanganjani abangahlanyelanga khona.
Uthi sokulezitolo zama-tuck shop labantu makhaza asebethengisa izinto ezifana lerayisi isemaphepheni abhalwe isisindo se-1 kg yona ingama-grams angamakhulu amahlanu nje kuphela 500 grams kodwa ithengiswa ngentengo ye-1 kg. Ethi lokhu kukhanya sokusabalala kubangelwa imizamo kahulumende yokuthuthukisa abensundu kwezomnotho osokubangela ukungeniswa ke kwabantu abathiyeneyo belungisa okuthiyeneyo kundawana ezithiyeneyo ezingekho lasemthethweni kugoqela lasezindlini. Njalo kubangela ukwanda kwabantu asebephuma ke bephila ngokuthengisa kundawana ezithiyeneyo besiya oda kuzitolo ezinje. Uzaya uthi uhulumende kumele engenele ephathise uzulu ngoba ugatsha lwe-Standard Association of Zimbabwe lukhanya lungesenelisi ukubona konke lokhu kusenzakala.
Bayathatha amanzi evela kutape bewafake kuma-container lawa angani ngama-container aphasisiweyo sibili ngabantu benjani ababona nge-health but kungayisiko. Ngubuqili lo osugcwele ebantwini bafuna ukuthi bayenze into ezikhanyayo but kodwa bona bezela abantu lokho singathi i-government kufuze ikukhangelisise ikuhlolisise indaba yona le ibophe ama-companies lo aqelezela abantu.
Ugatsha lwezokuthengiselana lukhipha imbiko yokuxwayisa uzulu abalamafekithata alungisa izinto labalezitolo ezithengisa okujeneyo ukuba luyakhathazeka ngokuqilibezelwa osokukhanya sokubhakile kusephula umthetho wezokuthengiselana owe-Trade Measures Act. Luthi yonke into ethengiswayo kumele ihambelane lalokho okumele ibe yikho njalo kubhalwe ngendlela ecacileyo emaphepheni athengiselwa kiwo. Isithi ukuphambanisa lokho ikwephula umthetho njalo kulezitheziso ezinzima kakhulu kulabo abawephulayo. Uzaya uthi inkinga yikuba iningi lalabo abalamafekithali afihlekileyo kangaka ngabantu abalezikhundla eziphezulu kwezombusazwe abafuna ukuzinothisa masinyane bona ngokwabo ngendlela elula becila uzulu ovele ezidubekela. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke kulilanga lokunanza umkhuhlane wemvukuzane owekensa, sixoxa lo dokotela Dalubuhle Ndiweni. Kela kuhlelo.
Yebo
baba. Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umkhuhlane lo owe cancer zikhona yini indlela zokuvikela?
Well, i cancer izinhlobo-nhlobo eziningi nje zama cancer ezenzakalayo. khona ezivikelekayo ngokuthi uphile kanjani empilweni yakho, kukhona ezinye ezinga ongasoze ukwazi ukuthi uzaba nazo or awusoze ube nazo, futhi awukwazi ngaleyo ndlela awukwazi ukuzivikela. So siyakwazi ukuthi ukubhema ugwayi is one of the biggest things that are associated nayo i-cancer. Excessive alcohol nayo is bayayixhuma kuleyo ukuthi ingakwenza ukuthi ube ne-certain types of cancers. And ezinye is the way we eat the goodies ezizenzakalayo nje, lifestyle related issues ezikwenza usondelana naye cancer. But kukhona ezinye nje lapho ungasoze wazi ukuthi noma ngubani akakwazi ukuthi uzaba ne-cancer or not. Bese kusiba nomunye umhlobo ye-cancer ekuthiwa yi-family familial ezenzakala ku-families because they are linked to esingayibiza i-genetic defect engabe ikhona kuleyo family. So there are certain types of cancers that will come from grandfather to grandmother and to children and great grandchildren and so forth. So lezo azikwazi ukuzivikela, but ungakwazi ukuthi you are at risk of getting those treatments. Kwenza ukuthi ukuvika kwakhona ukuthi uphakame early nxa kuthi kunento oyibonayo, uthole usizo early so that uthole ukunyangwa early.
Ekudleni lapha dokotela, siyasizwe abanye besithi kukhona ukudla okungakuphathisa okungani kuyavikela umkhuhlane we-cancer. Kuliqiniso yini lo?
Kunemihlobo yokugcina ukudla esikwazi ukuthi akukho right for okungangezelela ama-cancer. Kuqala ngezinto sezibiza kuthiwa i-Sudan black or what red, ama-colouring sezifakwe ekudleni. Esazi umhlaba nje wonke wajikelela i-WHO, i-World Health Organization, sithi kungaze kwafakwa lokhu kudla ngoba kukhwezela ilokhuzeni i-cancer ukuthi ibe khona. So kulapha ekudleni isi-preservatives zalokho kudla nama-colourings which are not good for impilo zabantu, esezenza ukuthi abantu bahlukane nazo. Kwenzakale futhi nokuthi ababe-preserve ukudla ama-manufacturers akwazi ukuthi ehlukane nazo angabe bezifake ekudleni. Onxa zifakiwe zifakwe ezingeni elingekho too high ngoba ziphemba yona i-cancer. Okunye futhi i-fat and other things esizenzayo, we know nje ukuthi lokhu kuwosa inyama, lokhu kuthi achisa inyama le, the oils that come through the bends ezinjalo nazo zengeza ukuthi i-cancer ibe khona. So nakhona siyakwazi lokhu ukuthi izinto esizithandayo kodwa zinebungozi as far as cancer is concerned. So yes, zonke lezi zinto izinto esizaziyo nje ukuthi zingengeza kwenzeni ukuthi abantu bangabi babe ne-cancer if bezisebenzisa kakhulu.
Siyasizwe njalo dokotela abanye besithi ungasondela phansi kwento ezifana labo microwave, le phone nje yonkwa i-cellphone lokunye okunjalo kuthiwa lakho kuyabangela i-cancer, kuliqiniso na?
Yes, i-proof yakhona ingazani isasengenengene ngokubeka ngesintu. Ayikabi strong, but yes, people have thought that i-radiation eziphuma lapho, siyakwazi ukuthi i-radiation things eziphuma emafonini, eziphuma lalaba nxa uthatha ama-x-rays amaningi for whatever reasons umuntu athatha ama-x-rays, siyakwazi ukuthi zingenza ukuthi zitshintshe ama-cells emzimbeni agcine sesiba cancerous. So nazo sifuna ukuthi abantu xa uthatha i-x-ray sibuze ukuthi kahle kahle uyithathelani and how much radiation do we give. In case nxa sikuthatha excessive x-ray singagcina sesiphembe i-cancer in between. Nama-cellphones anjalo ukuthi people have been saying, are we people getting more brain tumors, ama-cancer inside the brain because of excessive radiations coming from the cell phones. And then nalo ukuthi ama-cell phone masks la aphumayo la relaya in between, nxa uhlala nabo usengozini na. Akwabi nokuqiniseko, kunento ezingazani ziyapha ziyaphikisana, ezimbono ithi yeyi ziyenza kanjalo, eminye ithi hayi, akunasiqiniseko esiqinileyo ukuthi kunalokho. Kodwa generally all radiations have a potential yokuthi enze i-cancer ibe khona.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli njengoba lamhlala ilanga okuthiwa i-World Cancer Day.
No, siyabonga kubalaleli, sithemba ukuthi nabo bangenza izinto ezinqanda ukuthi bangabi ne-cancer. Siyabonga.
Hhayi, sibongile, ubele langelihle.
Yoba.
Lo ke bekungudokotela Dalubuhle Ndiweni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email nge-WhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi izisebenzi zentuba Coalfield lokhu zingatholi imali yazo lalamuhla. Labantu ababo abasayi esikolo okubazwisa ubuhlungu ukuthi bamangala udaba lwabo elebha ngo-December last year. Lalamuhla abakaphiwa ilanga lokuba bahlangane bavumelane indlela yokubhadala ngayo. Kubikwa mhlaka 18 December bebehlangene lelebha kodwa kabavumelananga lutho ngoba omele ngokwemali wayengabuyanga. Uyaqhubeka umlaleli uthi abelebha bathi bazabeka ilanga ekuqaleni kukaJanuwari elokhu besayinelane phansi. Izisebenzi zithi zicabangela ukuthi sokwenziwa umafumbathisana ngoba ngolwesibili kuviki ephelileyo behambile koBulawayo lapho abamangala khona. Hayi ke umlaleli lapho ukhuluma elakhe icele. Kuzoba lale evela kunagugu othi siyabonga abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lisazisa okwenzakala kwelakithi. Bakithi siyaphela ngama road accidents, imgwaqo ayikho. Silomgwaqo osuka ePlumtree usiya eVictoria Falls via Chefunye kulobunzima, imota zigijima one day amathaya akusela. Siyadubeka bakithi. Olandela umlaleli uthi ngiyalibingelela abasakazi kuStudio 7 igama nguPetros Nyoni. Basakazi ngithanda kubonga umsebenzi eliwenzayo, sithi phambili ngomsebenzi. Msakazi ngicela ukubulisa izihlobo labangane ekhaya eRiverton, eBambanani, Pentagon, Alpha, eFilabusi, ngilithanda lonke ngithi phambili ngohlelo. Wokugcina umlaleli okhohlwe kuzitsho ngegama uthi siyabonga ngezindaba ezilohlonzi. Hayi ke lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ebalwa emoyeni, thumelani text message yeWhatsApp loba i-email kustudio 7 at voanews.com.
Sibaqhaqhaze sibaqhobise bathobeke sibaqhumaqhume bachume sibaginqise baqonde sibaqhiye babe ngamanina ngoba sinqaba ngenkani sinqaba sobaputa sibacuce sibanqekule sibaqhuqumbise sibaqethule banqenqa inkundla bayimele kuqhamama sebehlolelo ngamahlola nyama angqila kuqhamuke aphoqula umgoqo afosha kunxitshiwe adlafohloze ngoba sinqaba ngenkani nanku umqhuqhungo iqhubuka liphathulwa lwathuthuli sizobaxaba sibaxathule sibaxaxebule baxhamalaze ngoba siyinqaba ngenkani siyinqaba bala mebhejo basophu uzoshela endlini wena.
Imbongi leyo Albert Nyathi, City Highlanders, iBoso ngenkani. Ukugqiba uhlelo lwethu sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe uyawa enkundleni yendizamtshina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Tswangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ebandla le-MDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engesekho kubandla lakhe. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza indubo ezidalwa ngumkhuhlane wemvukuzane ele-World Cancer Day. Hayi ke kwanele okwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngilitshiya ku-Studio 7 Live Talk.